VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichana njani mthokazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhla zilitshumi lantathu kuNhlangula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
silala ngokuthula ulwekulo okulungileyo. Thina njengabatsha sizaqedisa ukuhamba kwethu ukuze ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe kubuye kithi.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene lamhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa umeli weGlenview South edalele ePhalamende unkosikazi Zimba Tsvangirai Java, yena obhubhe ngomvulo.
Bathiswa yiphi? Ikesh vele kayikho, kodwa into ebuhlungu kakhulu ikuthi thina sakontributele imali ikuma-user that. So sikhona sinikwa ama-2020 la e-post office, kodwa isikhathi esiningi siyaxotshwa ngamamenzi akhona bethi hamba nini, and si-ill-treated, vele sibanjwa njengenyamazana.
Abakumpentsheni batshengisele ngokuthula phandle kwama-ofisi ohlangothi lwe-National Social and Security Authority i-NASA kobulawayo namuhla. Izigaba zelizwe eziningi zitshone zingelamandla kagesi ilanga lonke namuhla ngemva kokuba inkampani yeZESA ikhweze uhlelo lwayo lokulondoloza amagesi alufaka kuzinga lesibili kuphase 2. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene lamhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa obe ngumeli weGlenview South edalele ePhalamende unkosikazi Zimba Tsvangirai Java, yena obhubhe ngomvulo ngemva kokulimala engozini yemota eyabulala abasekeli beMDC ababili ngenyanga edluleyo. Lengozi yenzakalela eKwekwe unkosikazi Tsvangirai Java labanye bakhe bevela kobulawayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasekeli bebandla leMDC babuye ngobuningi bezovalelisana nomuye embuthanweni obugoqela iziphathamandla ezinye ngomkhokheli walelo bandla uMnumzana Nelson Jamisa, abaseli bakhe uMnumzana Washman Ncube lo Mnumzana Thandai Biti kanye nomeya wedolobho leHarare uMnumzana Herbert Gomba. Umkhokheli welinye lamacele weMDC uNkosazana Thokozani Khuphe laye kanye nomlawuli wedayile ePhalamende webandla leZANU-PF u-advocate Jacob Mudenda lezinye inkokheli zokholo kanye lengadla ezijiyeneyo elizweni nazo bezikhona emfeni. Isimo enkundleni besiveza ukudana okukhulu, isikhulumi esinye ngasinye siveza ubuhlungu bokulahlekelwa yintombi ekade ithembisa ukuthi izakuba nelakusasa elibukekayo kwezombusazwe ngoba besanda kukhethwa ukuba ngenye yenkokheli kuhlangothi lwabesifazane kubandla leMDC kukhetho lweCongress olwenziwe kumaviki amalutshana adlileyo. Unobhala ogatsha lwabasha kubandla leMDC u-Osalo Siziba uvalelise omunye esithi bazaqhubekela phambili ngephupho lakhe lokulwela intsha elizweni.
Silala ngokuthula ulwekulo okulungileyo, thina njengabatsha sizaqedisa ukuhamba kwethu ukuze ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe kubuye kithi.
Uqhubeke wathi ibandla leMDC lilahlekelwe ngumuntu wayelesipho sokududuza nokuqinisa abayabe behlukuziwe besesibhedlela loba emajele bebotshelwe ezombusazwe.
Ubimbayi bengumuntu othanda ukubambanisa abantu, ikakhulu kithi abatsha. Uyakwazi ukuthi abatsha i-energy nengi kakhulu, so kufuna umuntu ongakwazi ukulimisa kuba imbaye bengumuntu okwazi ukubambanisa abantu njalo bengumuntu onceda abantu esikhathini zokuhlupheka ikakhulu ngendaba zemithandazo njalo lokunceda ke abatsha bethu ke abahlukuluzwa izanu esithi social psycho support ukuze abantu ke bekwazi ke ukubuyela ngesimeni sobuntu.
Umsekeli kamkhokheli we-MDC uMnumzana Washman Ncube uchaze umuyi njengentombi eyayizithobile ikufuthele njalo iqakathekisa uNkulunkulu.
Lamhlanje siselebreta impilo kabimbayi Tsvangirai Jaba, intombi unfortunately ethethwe masinyane engakaqalisi lokuqalisa ukusebenza umsebenzi ade sezikhethele wona, esikwaziyo ukuthi loba njengoba waye ngumntaka president uTsvangirai yena wayehlale ngumuntu ozehlisileyo umuntu ozibeka phansi umuntu olenhlonipho wangebe wabakwazi ukuthi izibulo likaTsvangirai ngendlela ade ziphethe ngayo.
Kunjalo nje inkokheli MDC ethi ikhathazekile kakhulu ngokuziphatha kwabanye abasekeli balelo bandla abathethise inkokheli zamanye amabandla wezombusazwe ezikade zizoduduza imuli kamuyi. Kube lokukhonona okukhulu kuhazwa unkosikazi Thokozani Kuphe obandla le-MDCT kanye lo-advocate Jacob Mudinda ongumlawuli wedale lephalamende ozemele ibandla elikufayo elizanu-PF. Umudinda wehluleke ukuqhubeka esethula umbiko wenduduzo ngemva kokuba abasekeli be-MDC beqalise umsindo wokumhoza waze kwalamula uChamisa osukume wakhuza abakade bangomsindo wacela uxolo ukuze uMudinda aqhubekele phambili. Uncube uthi kulusizo okwenziwe ngabasekeli bebandla lakhe ngoba kungasilo siko lesintu.
Kuqakathekile ukuthi sihloniphe umuyi. Kuqala kathekile ukuthi sihloniphe inkokhelo ezikhona, sihloniphe labo ababuye ukuzokhala lathi njengemuli ye-MDC. Kuyenzakala njengoba sikubonile ukuthi ngenxa yokuthi abantu ezweni laba babuhlungu kakhulu, abantu badubeka kusuke bangenelwe ngumoya wokuthi bathethise benze ezinye izinto ongamelanga zenziwe. Akumelanga kube njalo njengoba uPresident Chamisa echile ukuthi hayi nxa kuthi indawo ezinja sike sibambenini inhliziyo silumeni imilomo yangaphansi siqinisele loba sisizwa ukuthi siyahlabeka.
Unkosikazi Tsvangirai Jaba obhubhe ekuqaliseni kwayena iviki ngamanxeba awathola engozini yomgwaqo yena labanye bakhe bevela kobulawayo ngenyanga edluleyo. Umuyi obendele koJaba ubekwe emathuneni aweGlen Forest eHarare namhlanje. Mina iTV7 iseHarare nguGibson Bebe.
Abakumpenseni batshengisele ngokuthula emahofisini ohlangothi lwe-National Social and Security Authority i-NASA kobulawayo namhlanje bekhala ngemali zabo abangazitholi ngendlela kanye lokuthi uhulumende abengezelele leyo mali. Kubika i-Intatelizi indaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Omama labobaba abakumpentsheni bebethe gwaqa betshengisela ngokuthula emahofisini awe-NASA kobulawayo bekhala ngokuthi izimali zabo abazitholi ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke bacela lokhu kulunyisiswe njalo zingezelelwe ngoba abayitholayo ayisahambelani lomumo womnotho okhona manje omi manzonzo. Unkosikazi Sithembiso Mhlanga, isakhamuzi sakobulawayo omunye wabathola impentsheni, uthi bayehluleka ukuthola imali zabo emabhanga.
Imina umkami besebenza Bellman Printers. Problem sifika laphana NBS kuthiwa khona sinika ama numbers sithethe kulabo abakhubazekileyo 250 abantu ngapha abanye abangaguliyo 250 yiyo imali ezatholakala ngemande. Silinika amaphepha lawo amhlophe abebhalwe ukuthi withdrawal slip. Nxa ungalitholanga hayi ungasihluphi ngoba lathi imali yangkhona asiyazi ukuthi izatholakala.
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Elizabeth Kamoto ucela uhulumende ukuba angenele kudubo lokuswela imali emabhanga.
Imali embuye layo credit. So basibeka ngapi? Bathi khona i-200 eni kwamakhadi babaholayo. Thini abanye silayo. So basibeka ngapi? Ngokuthi nxa uhulumende esincedise. Lalaba ababuya khona besitshela iqiniso ukuthi bathi imali ayikho. Basibalisa newspaper thina kathi sifuna ukutshela abantu ukuthi nasi imali engigadela ngimbolekile. So angilayo ukubuyela.
Umnumzana Jincube uthi imali ayitholayo ayihambelani lemali ayeyikhupha ngesikhathi esasebenza.
Ngananzelela iminyaka yami engayisebenzayo. Ngisebenza iminyaka eminingi edidigedis, about 42 years ngisebenza. So nami ngangicabanga ukubana ekuphumeni kwami emsebenzini ngizaba ngumuntu engizahlala phansi ngizidlela izimali zami. But nxa ngithi ngiyakhangela imali engizuzayo, imali yakhona ayincedi lutho.
Umnumzana Stanley Ndlovu uthi ngesikhathi ebhadala impentsheni esasebenza ubeyibhadala ngedola leMelika.
Sese sikhitshelwa imali esizidoneta lapha ibingamayusa. Emayuseni lapha khathesi asisaphiwa amayusa, khathesi sinikwa ama-8 bond. Irethi yebond leyusa how much now?
Umnumzana David Moyo uthi sebephila nzima njalo kabaphathwa kuhle lapho bedinga incazelo kwabenasa lasemabhanga.
Sesisokole kakhulu lapha sibuya la sesilama 3-4 years sithole ukuthi imali asiyitholi, bathi siswayiphi, i-cash vele kayikho. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ikuthi thina sakontributele imali ikumayusa lathi. So sikhona sinikwa ama-2020 la e-post office. Kodwa isikhathi esiningi siyaxotshwa ngamamenzi akhona bethi hamba nini. And si-ill-treated, vele sibanjwa njengenyamazana.
Iningi labantu abatshengisele lamhlanje emahofisini awenasa bebekhala ngokungaphathwa kuhle emabhanga lasemahofisini la kanye lokudlelwa imali zabo bethi bavele abayitholi ngendlela imali yabo njalo ayisela sisindo esifana lalapho besayikhupha ilidola leMelika ngesikhathi besasebenza. Abatshengiselayo bacela ukuba uhulumende akhuphule imali yempentsheni ayipha abantu ngoba umumo womnotho ezweni umi manzonzo. Izisebenzi zehofisini yohlangothi olwenasa kobulawayo zalile ukukhuluma le-Studio 7 mayelana lokutshengisela kwabantu laba bethi abalalungelo lokukhuluma lentatheli zindaba. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Izigaba zelizwe eziningi zitshone zingelamandla kagesi ilanga lonke namuhla ngemva kokuba inkampani yezesa yenyuse uhlelo lwayo lokulondoloza amagesi yalufaka kuzinga lesibili uphase 2. Izinga leli litsho ukuthi amagesi acitshwa emadabukakusa aze ayebuya phakathi kobusuku. Phansi kukaphase 1, amagesi acitshwa ekuseni aphenduke emini, aphinde acitshwe njalo emini ayebuya ntambama. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Kwasira utshele iStudio 7 ukuthi namuhla bacitshe amagesi okwelanga lonke ngoba bekulenkinga kwesinye isitishi esiwaphehlayo. Lokho kuthiye uzulu endaweni eziningi zelizwe ekhonona kakubi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Yes, indaba ezibuhlungu lezo vukankomo uyazi ukuthi kathesi kuyagodola kusekuseni abantwana kumele bavuke bakhuthinzela amanzi igasi layo iyadula. So kutho ukuthi abantwana bama begeza amanzi aqandayo ngoba sehlulekile njengelizwe ukuthi siplane. So ngibona ngani vele into leyi ivelele ukuthini sesehlulekile ukuplana for i-energy, ngibona ngani aso-extend ngasongozi ukuthi amagesi amanzi ngayehla siyangena ku-stage 2 kumbe ku-stage 4. Sebesikwazi ukuzayenzakala at some point, kumele sifake ngesithi i-investment, sifake nje imali, sinakane ngokuthi ikwini okungasincedisa nxa amagesi sethi ayehle singathi i-alternative energy. Ngibona ngani khonapho kusehlela khona to think about alternative energy sources singalandela amagesi kakhulu, even investing in i-hydroelectric, I mean electric power station. Ngibona ngani kumele sicabange kabanzi ukuthi we don't rely on the two that we have, i-power nje leyo yakoBulawayo, angazi ngakuleyo engaziyo, but izozazezinezokwanzi engempela ngapho i-investe khona uzele ukuthi inga-relyi ngamanzi ageleze emfuleni, singakwazi ukuthi lawo manzi azaba khona kusesa kumbe not. So we need to think about those alternative energy sources and other means that can help to give even igasi khona elupane lapha kube by now the pipeline ngaso sicabanga kuhle kuhle esifika kuma-cities ine-gas and having alternative energy, ngabe amagesi eningasikhale ngawo kangaka? Ngumnanjela engicabanga ngayo.
Ukhuluma ngodaba lokusetshenziswa kwezinye indlela zokuphehla amagesi ezifana labo gasi lamandla esola. Kodwa sesikubonile endiweni bakhona abanye abaphiwe imvumo amalayisensi okusungula inhlelo zesola, kodwa akulalutho olukhanyayo oluphumileyo.
Ngiyavuza Nkomo, I think akuthiwa amandla ukuthi baphehle, kodwa kule zikhali ezivuzayo imali zabe zivuza, akula ndlela zokuthi abantu xa bedlalisa imali mbebentshontsha baboshwe. Ngibonangani kumele siqinise kakhulu ekulweni lobugwelegwele obengabakhulu abathola amathenda bathola izincwadi zokuthi baphendle igasi kumbe baqalise basungule inhlelo zokuthatha ilanga zenze umlilo ekushisa ngawo ezindlini. So kunjalo kudinga ukuthi khona nasiqinise kakhulu ku-anti-corruption lapha, ngoba abantu bayanikana ama-tenders ngudlu, umuntu ethatha imali ayivayivayi stokfela phecheya engenzanga lutho.
Umnumzana Michael Mdlala Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Livestock uhlelo asihluzeni bomama namhlanje sikhangela imbali kankosikazi Vimbai Tswangirai Java obelilunga ledale lePhalamende emela iGlenview South, injalo elilunga leMDC obhubhe ngomvulo wabekwa namuhla. Thumelani i-text message kumbe iWhatsapp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Hong Kong abakade betshengisela izolo bavikwa bephazamise umsebenzi wedale lePhalamende namuhla bekhonona ngomthetho ovumela ukuthi abayabe bebotshiwe bayethonisiswa kwele China. Izulu eliningi eline namhlanje lehlise inani labakade betshengisela abagcine begijimisana labezomvikela. Amalunga edale lePhalamende awebandla elibusayo elama-conservatives seliqale uhlelo lwalo lokukhetha omele athathe isikhundla senhloko kahulumende yeleBhilithane ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Theresa May, okanye ekhokhela ngamavoti okwamanje ongaba lakho ukuthatha lesi sikhundla ngumnumzana Boris Johnson. Sokuza fika umnyaka umongameli Emasoni Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa besithi bayafuna ukwenza inkulumo ezingaqeda indubo eziselizweni kodwa kungenzakali lokhu. Iningi lilethemba lokuthi ababili laba bengahlala phansi bakhulumisane kungaba lenguquko kwezenotho kwezomnotho welizwe wona oqhubeka usiya nganxele. Kambe kungaphathisa na ukuthi uMnangagwa loChamisa bahlale phansi bakhulumisane. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Vekezela Madumafuzwayo. Endawonye lesikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa onguye osungula lingxoxo.
Into khona ukuthi uPresident Chamisa nguye waqalayo lolu daba lokuthi nxa elizwe kufanele liye phambili kuzafanele kukhulunywe kulungiswe indaba ezimbalwa azibala ngokuthi eziqakathekileyo kakhulu ezimqoka zingu-5. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi imva kwalokho umnumzana uMnangagwa waqalisa ukwenza umthethwandaba wakhe lowo singathi imihlangano yakhe labangane bakhe abamlandelayo abalamabandla labo okungasiyo bese engasizilizwe sikhangelele ukuthi mhlawumbe ngabe esetshintshile indlela ahlabela ngayo esefuna ukwenza lokho okuchwayiswa ngamabandla wonke kumbe singathi abantu abaqakathekile abafana le-South Africa ithi hayi kufanele kube lokukhulumisana okumqoka njalo ongasikho ukudlala i-Elders Foundation itsho njalo lama-embassy wonke esiwaziyo asekakhuluma atsho njalo ukuthi kufanele kukhulunyiswane kodwa kukhulunyiswana ngendlela eloku etshengisa ukuthi kule mpumela enhle engenzakala lapho njalo impumela eloku engathathwa ngabantu njengokuthi iyaqiniseka njalo yakhe siya phambili atsho ukuthi kuthashiswe umnumzana uMnangagwa kuphela.
Ya nanto-ke udaba umnumzana Fuzwayo wena ubona njani khona lo?
Ya to an extent ngiyavumelana kakhulu lo babo Sibanda especially ekucineni lapha ma esithi whatever okukhulumiswana okukhulu okuba khona kumele kube yikukhulumisana okokuthi kujongeke ukuthi ekucineni kuyenzele abantu beZimbabwe impilo ibe ngcono. But also kungihlupha ukuthi ukukhuluma lokho uMnangagwa uyathuredi uChamisa uyathuredi kodwa kule stalemate abafuna ukuthi bakhulumisane ngakho kabakuvumelani bona laba bantu bobabili and into abafuna ukukhuluma ngazo yizinto kwakumele ukuthi kwahlalwa phansi before election kwakhulunywa behlangene kwayenziwa i-election road ne-test race ukuthi ama-election sizawayenza siwathi kanje ahambe kanje kuvunyelwane yonke le into esidisputwa kathesi kwakumele yenziwe before election right sokwethula ukuthi bekhulume deal before election sokumele kuze kukhulunywa kathesi osokuhlupha ukuthi kuthi kuze kukhulunywa omunye ukuthi yimi engizaphatha inkulumo it doesn't work ngivumelana kakhulu osibanda ukuthi i-MDC to an extent i-right ngasithi nonxalifuna sikhulumisane akube le mediator phakathi ukuthi sikhulumisane ukuthi iside yangaphi zwakali le side yangaphi zwakali hayi ukuthi umuntu oyi-one athi nguye futhi ozabambazena lezo nkulumo siyabuyela kunkulumo zezanu lezaphu izaphu yathi siya kuzanu inkulumo yaba yukuthi lingangena kithi lina bezaphu lizafika liziphathe njani kithi hayi ukuthi lingangena sizaziphatha njani after this
ye nanto-ke udaba mnumzana Sibanda kuzafa kwayenzakala yini ukuthi sibabone behlala phansi bekhuluma.
Angiboni mina ukuthi umnumzana uMnangagwa angabe elesiqiniseko sokuthi uyafuna ukukhuluma ngoba akukho kwelizwe kumbe kwenye indawo emhlabeni jikelele okwaba lokukhuluma phakathi kwamaqembu amabili elodwa lamaqembu lisithi mina ngifuna ukuthi ngibe yime ngibize umhlangano ngitsho nokuthi kuzawuba ngaphi lokuthi sikhuluma ngani njalo ngitsho ukuthi kukhulunywa ngokuthi mina ngingenza njani engifuna ukukwenza atsho ukuthi singaphuma njani kulolu daba esikulo. UMnangagwa akafuni ukukhuluma ngeqiniso kufanele ukuthi nje sikunanzelele ukuthi umuntu angathi yena ufuna ukukhuluma kufanele kufanele lezi enzo zakhe zitshengisa ukuthi ufuna ukukhuluma. UMnangagwa utshela imedia kuphela amanga asegcekeni ukuthi ufuna ukukhuluma yena engafuni ukukhulumisana nomuntu efuna ukuzikhulumela yedwa kumbe labangani bakhe ngoba nxa ufuna ukukhuluma lomunye umuntu zikhona into ezimbalwa okufanele uzenze efana lokuthi kufanele ukhanye ukuthi wena inkulumo lezi ofuna ukuthi zenzakale uyaziqakathekisa njalo kawuthi wena kufanele kwenzakale engikufunayo kuphela loba sisenza ingxoxo nje sihlezi singabangane sihlangane namhlanje ngoba sikaze sifunane
kuthiwa ngesindebele kusina kudedelwana omnye angakhulumi sekhuluma atsho kamnumzana umnanga ukuthi ngifuna ukuthi kukhulunywe kodwa mina yini ngifuna ukuzwakala kuphela kulomunye umuntu ofanele zwakale mina njalo yimenza faka umthetho ukuthi kukhulunywa njani imithetho yokukhulumisana iyazakala ngeyokuthi omunye wakhuluma omunye athule omunye akhuluma omunye athule ayifuna ukuthi umuntu athi hayi lanxa singaqhali ngenkulumo ngifuna ukuthi singahamba lapho ngibe yini ngedwe ngizakhuluma ngizifakele lesitulo esikhulu kwedlule sabanye and umfowethu umfowethu uqinisile mayethi yena look nxa kusiyakhulunywa kakufanele kube segcekeni ukuthi kukhulunywa ngani
ungasigqibela ke uhlelo lwethu mnumzana Fuzwayo usitshela ukubana wena ngokubona kwakho kanti vele kuyini okumele kukhulunywe ngakho
uthaye kanye ikhanda futhi I think iproblem esilayo ikuthi kufuna ukukhulunyiswana ngokuthi ozabusa kuba akufuni ukukhulunyiswana ngokuthi angibe kambe abantu sifuna ukubanceda ngani kulolu dubo olukhona ngayi inkulumo ekhuluma ngokuthi kambe i-economic sivusa njani sibambene sonke singamaZimbabweni ngakulahlupho olukhona futhi kungadinga umnangagwa luthamisa ukuthi behlale phansi bekhulume nxa besehlukhulumisana boyi 2 bekuyadingwa technocrat people abakwaziyo abantu esibathembayo abangahlala phansi kusuka kuma stakeholders wonke kukhulunywe ngendaba yokuthi ilizwe silisukumise njani sisiya phambili in terms of economy lezinto zilele political situation esikuyo kuphela lokho ukuthi ofuna ukubusa mbani omkhulu kunobani ngubani akusisi ndawo
umnumzana bekezela Maduma Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu obexoxa ecingweni endawonye lo Dokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Basanganisi ke labo besigqibela izindaba zethu zakusihlwa kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inkulungwane zabantu zibuthene namhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa umeli weGlenview South edalele ePhalamende uNkosikazi Vimbai Tswangirai Java yena obhubhe ngomvulo. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.